VOA Ndebele.
Alivuka njani mthakazi omuhle olamukela emthakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 13 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende emthethandaba ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde.
Cace ukuthi kuye kwaba lo muntu ogogekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo, kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona eyabe inkulu kakhulu.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathintambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela.
Ubulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe, okutshengisa ukuthi alukuhulumende vele usesitshela ukuthi usetheste abantu abaningi.
Kulembiko ethiyeneyo ukuthi ilizwe leMelika livulwe nini kulandela izibopho ezathathwa lilizwe leli ezokuthi abantu bengayindawo kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso zabagogekileyo ezintathu zimangalele umsakazo weZBC. Ingatsha zabagogekileyo ezintathu zimangalele emthethwandaba umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende ezibalisa olwembiko olwezempilakahle lolwezisebenzi ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde. Inhlanganiso lezi zibalisa iCenter for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust leZimbabwe National League for the Blind. Kumaphepha ethulwe emthethwandaba kumele akhangelwe ngesiphangiphangi. Lezi nhlanganiso zithi abagogekileyo basengozini ngoba bengelalwazi olweneleyo ngegcikwane le-coronavirus. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Center for Disability and Development, umnumzana Masimba Kutshera.
Liqiniso lelo ukuthi sahambisa ingatsha zikahulumende le-SABC emthethwandabeni ngoba besihleli phansi sabona ukuthi abantu abagogekileyo ikakhulu labo abangaboniyo la bane abangazwiyo kumbe abangakhulumi bekungela information ababeyithola ngemkhuhlane lo owe COVID-19. Usitsho ukuthi bekule risk enkulu kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo bengahlangana lomkhuhlane lo owe COVID-19 nxa kuyukuthi information ethi bengazivikela njani ingakafiki kibo. So sahlala phansi sabona ukuthi engxenye bekumele sithathe uhulumende siye la emthethwandabeni ukuthi abone ukuthi into ayenzayo ukuthi kala information ukuthi abantu abangaboniyo labangaziyo labangakhulumiyo babe layo akulungisise khonoko ukuze umuntu wonke abe le information efaneleyo ukuthi azivikele kundaba le COVID-19.
Ngokungaphi ithuba abagogekileyo ukuthi benelise ukufunda ngomkhuhlane wonalo we-coronavirus? Ubona ungani bakhona yini abagogekileyo asebedibane lodubo lokugcina bethelelwe igcikwane leli ngenxa yokuswelakala kwendingeko zabo njengabantu abagogekileyo?
Silethemba ukuthi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi le yindaba esiphangiphangi njalo kumele uhulumende aphendule lokho esukufake emaphepheni ethu. So asikabi kwazi ukuthi uza thethwa nini, kodwa silethemba elothi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi sile mcijo eqhakathekileyo kakhulu njalo umele umuntu wonke azivikele undaba le COVID-19 ngokuba le information ebalulekileyo information from one source esingathi Ministry of Health.
Manje udaba lona lolu luza thethwa nini emthethwandaba? Siyabona ukubana lilufake ukuthi lube ngolwesiphangiphangi kumbe i-agent application.
Singathi thina i-risk leyo ikhona ukuthi nxa umuntu engela information eneleyo engahlangana lawo umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa asikabikwazi kuma statistics abasinika wona mihla ngemihla abaka cacwe ukuthi kuye kwaba lo muntu ogogekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo. Kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona iyabe inkulu kakhulu ukuthi ungahlangana lo mkhuhlane ungazi ukuthi uhamba kanjani kumbe ungasivikelanga ngoba uyabe ungawazi ukuthi umele uwenze kanjani.
Mnumzana, sizwa kuthiwa lina njengenhlanganiso ye Center for Disability and Development lezinye inhlanganiso ezimbili ezilwela ilungelo labagogekileyo lihambise umsakazo we ZBC la lengatsha zikahulumende ezintathu kudale lezomthethwandaba. Ungasitshela okuningi ngalo?
Umnumzana Masimba Kutshera, isiphathamandla senhlanganiso ye Center for Disability and Development, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Imbiko kamphathi ntambo wezenhlala kahle kaZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane le coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela isidale inkulumo. Umoyo wethule la mazwi ngeviki edluleyo. Inhlanganiso ezijiyeneyo zisole amazwi lazi sithi kumele ilizwe lonke lenelise ukuhlola ukuthi umuntu ulegcikwane leli kumbe hatshi. Kodwa uhulumende wethule eminye njalo imbiko izolo esithi izigaba zonke zelizwe sezizenelisa ukuhlola leli gcikwane ngoba umanyano we World Health Organization wapha ilizwe imali eyi $5 million ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya amazwi kamoya sixoxele sikhulumeli sebandla le MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowota.
Hayi, nguJulay Moyo okhulumela amazwi ajunula abantu. UJulay Moyo uthe yena isibhedlela sekusikeni nxa kungenelisa ukuthi abantu belatshwe khona abantu bakobulawayo sebezahanjiswa eWilkins eHarare. Sichibani uthi uhulumende vele kakalungisi kakalungiseli uBulawayo kakalungiseli uZulu lapha esigodlweni sakobulawayo. Into leyo ayizange iphathe kuhle laba abameli bethu abasephalamende. Enye into esuke yabasobala ukuthi uhulumende ngalesi sikhathi nxa esakhuluma ukuthi uBulawayo kakalungiseli kutsho ukuthi kabasinanzi phela ngoba uBulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe okutshengisa ukuthi alubo uhulumende vele usesitshela ukuthi useteste abantu abaningi uchaya ama-door to door kulezi bhedlela ayikhona isibhedlela. So into le ayizange ibaphathe kuhle.
Ubengakhulumi iqiniso yini umoyo ngoba uhulumende elendingeko ezilutshwana okokuthi lina njengebandla kumbe abantu bakobulawayo likuthethe ngendlela engayisiyo na?
Hayi, akunjalo Chris. Into vele ekhona lapha ekhaya eZimbabwe ikuthi uhulumende uthatha imali manje eyama minerals uthatha imali yonke vele ayifake esikhwameni sakhe ayikhipha kwesinye ngesingunde imali leyo vele ivele ihlilobe. Uyakhumbula laphana Chris MTC iku Government of National Unity ukuthi umnumzana uTendai Biti wayekhuluma esangu Minister of Finance lapha enguye phela ophethe isikhwama ukuthi imali yama minerals echiyatswa vele kayingeni esikhwameni sikahulumeni beyidla amadoda lawo iZANU PF. Angithi uyabona. So nxa kunjeyana uzananzela ukuthi uhulumende manje kasayenelisa ukuthi yakhele abantu izibhedlela. Njengoba phela nanku ulokhu zeni uJulai Moyo yakhuluma ukuthi nxa kuselakala ulokhu zeni equipment lapha ekusileni, sizathatha abantu sibahambise eHarare. Khonapho bayabeza utshela ukuthi uzibhadalele. Uyabona mfowethu, uzibhadalele. Khona ngale Harare lapho uyabuhlezi khona, uyabuzibhadalela. Angithi uyabona. Kodwa uzananzela ukuthi kwamanyamazwe into lezi zonke lezi zenziwa nguhulumende. But because thina sikhokhelwa yizigilamkhuba, otsotsi oguluva, imali yana vele iphelele esikhewini. Angithi uyabona. So uminista umele ayangeke ukuthi akhulume amazwi anjani ukuthi nxa kusehlula sizathatha abantu bakobulawayo sibahambise eHarare. Lihlazo lelo yinhlamba vele enkulu naleyo. Wakhayena lapho emathebeleni dla kulamalahle, kule golide, kulani, kule nhlanzi, yonke into ikhona khona. Uhulumende ayehluleke ukuthi abe lesibhedlela kuphela ezayelapha abantu abayi-10 kuphela, just 10. Kuhle ukutshengise Chris ukuthi hayi vele sikhokhelwa izigila mkhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umphathintambo umoyo akhulume amazwi anjalo? Ikusilela na kwemali kumbe ikwehluleka ukuqoqa ukuthi wonke umuntu odinga ukuthi akuhlolwe ubana ule gcikwane le coronavirus enelise ukwenza lokho?
Lokhana ikwehluleka Chris, lokhana ikwehluleka Sibili, ukwehluleka amaxaba vele uyazi ukuthi vele kuba ngodandahead. Uyabona Chris, khonoko kwenza ukuthi thina abantu abansundu sihlekwe anje ngabanye abantu bezinye izizwe, ngoba imali engena kuhulumende iningi, kodwa uhulumende uthi ancedise uZulu. Hheyi, angiyakutshela vele ahle avale.
Lo ngumnumzana Swithan Chirowotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi amapholisa asebophe abantu abazinkulungwane ezinhlanu i-5,000 ngokwephula izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi ababotshiweyo babalisa abahamba-hamba mahlayana, abaye emasontweni, abavula amabhizimusi okungekho emthethweni leminye imigoqo ephanjanisiweyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abantu abangamakhulu amane i-400 abaxotshwa kwele Botswana ngokungabi lamaphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni bafike koBulawayo izolo ngemva kokuvalelwa esikolo se-Plumtree High School ngendlela yokuvikela ukuthelelana kumbe ukuthelela abanye igcikwane le-coronavirus nxa belalo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Basakazi abahle, siyawudumisa umsebenzi wenu muhle ngoba umsebenzi esiwuqakathekisayo ukulimukisana ngakho konke okuselizweni. Basakazi, uhlupho esesinalo asisakwazi ukuthi amapholisa lamasotsha yibaphi abantu osufuze bayethenga, ngoba ukudla sokuhlupha ezitolo esikuzo sokudula ithukela kanye lodwa li-120 ukuthi sike siyefika esenta sibone ukuthi singaphepha njani. Akusafikeki amasotsha adlubhedu, amapholisa adlubhedu bathi bafuna incwadi ka-DA. Siye sesiphiwe incwadi zikasobhu kodwa ha ziyaleka khona ukuthi siyethenga. Sokunzima indlela, sisilala into okuthiwa yikudla sesisidla kanye njengenje endala ukuthi akusadleki, akusaphileki. Yingoke sesicela kubana alibana bayasivumela ukubana siyefika ezidolo. Ye, sihamba sima-1-1 akwenzi ukuthi sihambe siyihobhu ngathi siyale saba leligcikwane kodwa ha sinesithwayo senzima. Sithwa senzima sibili, angazi ukuthi yena uhulumende angenza kanjani ukubana kwehla basekuseli kube lula ukuphila. Siyakwazi sonke sile kuthiwa yi-social distance esizama lathi ukuyenza kodwa sokunzima kithi. Ngiyabonga.
Sanibonani balandeli abahle bakastudio 7. Ngiyalibingelela gama lami ngonkosi Kona Khuphe mvela ekheze womsteti. Hayi siyayizwa sibili corona kodwa uhulumeni sephinde wa-eda futhi amalanga amanye phezulu. Hayi sesizafelwa ngabantwana, abantwana bayakufa thina njengoba sisemazweni akathana khonapho eBotswana. Utamabhota azavulwa ngihlala kunini asikwazi. Sokuzaba lokusela ezigabeni okuzaba ubuningi. Hhayi hayi asesithwele nzima bakithi nga uNkulunkulu uyangenela lokhu kuphele. Shuwa siyacela uNkulunkulu asingenele. Siyathandaza imithandazo nsuku zonke. Sithi uNkulunkulu asizwe lo mkhuhlane odlule. Siyacela sibili balandeli bonke. Cela sibili ukuthi labo balandeli bangene labo kustudio 7 abakhuluma kusezinsizweni zabo. Banikwe izinambu ukuthi labo bangene kustudio bakhuluma kusezinsizweni zabo.
Ufortune yoniwa nje iqiniso elihle engalitsho mina ukuthi khona andubana kuyayenza ukubana uhulumende engeze amalanga lawa esawanikwayo in terms of ukuvikela because asikabile iqiniso ukuthi khona sokuphelile sokusesingaphi asikabile direction. So andubana kuyayenza, andubana kuyayenza kusiya nami, andubana uhulumende uyayengeza amanye amalanga at least sibe le proof ukuthi sivele ngaphi njalo siya ngaphi.
Hayi kubuhlungu lokhu uma resekenziwa ngumachayi seza suspect abantu ukuthi ebala amakhoro yori ikhoro liqale kubo. Ama-governments abo angenele phele bathatha abantu bebuye emakhaya. Ma befika lathi kubo-China City la sibadudule ya lakho konke lokhu okugcweleyo laphana kubo lokuzelini laphana ekhaya lapha bekududule. Ayikho enye indlela phosa ake kuhlukumeza abantu ngalendlela.
Ngivuka njani emahlaziyo? Alalithi yavuka ngapha lokhu asibona indaba lokhu lizifosela kodwa ngikhathaza kakhulu indaba le ye-China le. Ngasesiqonqono lami kuyazama ukucubungula ngikhangele ngifonele omunye ubhururwam ose-China khona ngale ngizwe ukuthi kuhamba njani. Sibona ama-Nigeria engani engani bayahlupha kodwa kuthi hayi khona indaba ekho njalo labana abantu bafuna wonke ama-African wonke umuntu omnyama nje bafuna phansi phezulu ukuthi khuluma nje bake bafika endlini ahlala khona wagcine ecatshile wakhipha endroom kodwa abantu bayaphenduka. Ngase ngibuza kuthi why sibona ama-Nigeria kuyiwama phambili wathi hayi khona ukuthi ama-Nigeria ayabambana ma angezwa into aqoqana beyigroupu njengoba edla ukubona khona phana egoli kobo yibhomba kuthi ma ungachina Nigeria li-one swase begcwele bonke sibemdefenda lakho kunjalo.
Banomomobi lawa abantu abanandaba kayazi kunabantu aba-pregnant, two women aba-pregnant babakhiphile endlini babathatha khona ngapho uma ungelamali yelozen ye-hotel yabo balibutenzaunda imvuli yanetha abantu bagula already sebebulawa yi-flow. I understand abantu bagodola ngoba baphongu abanye bebephonga ukuthi right now come out abanye bebabanikeza at least ama-one hour abanye ama-30 minutes yabo but uma uconfuse ungakwazi lokuthi umaphi uyajika umbe kanjani uyabo ungakwazi bese laba abamithiwe bagula right now because only about 4 days bephandle lokhu bebahanqa abantu lokhu behanqa abantu bebahanqekani zinkomo abafuna abantu behlale phansi abafuna abantu bami ngamalingama for 2 minutes babelokhu belihanqa behambele bebhodelandi behambe lejika le bebuye futhi belihanqe libuyele kanjalo kanjalo esibhedlela babayalela ukuthi bebelapha abantu bagula esibhedlela bayalela ukuthi bebela ngikutshe Morris yazi ngikutshela ngaze ngibona into enje so yazi lokhu kokuhlongo kwakho imali mina ama-WeChat suspend kulabo 2 months ama-WeChat esuspende awukwanisa ukutransfer imali awukwanisa ukwenza I understand ama-WeChat asebenza ngawo ama-students abantu uma bekwafuna ukuzisiza bathumela kwama-students yabasisizayo ukuthi silokho si-make ukuthi uhle yabo especially thina esingapha kule i-province I understand ngoba abanye kubanye ama-province sibakufisa kodwa akukho tensi like ngapha I understand so kunzima vele kakhulu ngitshele mna vele angazi ukuthi senza njani I don't know kunzima khona ukulala kulaleke balala bebhenga izivalo barasa abantu amadoda adiwababa mangakhona kubuhlungu vele mna yazi mna angaze ngibona into enjeyazi nokuthi abantu e-Africa bona waye bebathatha kahle abantu bephatha kabi abantu bamnyama ngale ndlela akunjena uma uzothi uhlele nom-Chinese befike bethathe wena nomuntu omnyabe tho ba prophetic corona lile kuwena le corona kodwa umkhuhlane waqala lapho ingqondo bana nale be test wena bekuhlukumeze uhlukumeze kodwa ulala nomfazi everyday only time why kuyikuthi futhi corona yaqala ngawo benga test lo mfazi be test wena after that bekuthathe ngenkani kuyini khona lokho so ungabona mina nje ngabe the worst ngicale ngakhona so kule about 3 weeks into le iqalile ah vela kulaleke kuyivuma kakhulu ivuna ukudla kongikeni ngoba amashopo bayaluthanda bengene amabhasi bayala isitimela ugadi uma kuthi umuntu omnyama uyathe ebhasini bathi awuvunyelwe i-reason yakhona ibuhlungu izongithaba ilungu bebe sizizonda bele angazi maybe ngaleso sikhathi but uma kwakunje so which means bahamba 3 things this is painful unfortunately
hayi indaba yekhorona leyi inzima leyi hayi inzima kula kuthi umuntu omhlophe umuntu omnyama umuntu oyini alaba kunzima azazi kuyophelela njengoba kuhlala emathembeni kuhlala emathembeni ubona sokuphazamisele emcimbi emkhulu yamaphasika hayi lapha kunzima.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele ezivela kwele Melika, kule mbono ehlukeneyo ngokuthi ilizwe le Melika livulwe nini ngemva kokuvalwa ngenxa yegcikwane le coronavirus. Umongameli Donald Trump uthi ufuna ilizwe livulwe kusukwana ezilutshwana ezilandelayo, kodwa ingcwethi zempilakahle zithi kumele ilizwe lihlale livaliwe ekwenye njalo inyanga kumbe ezimbili. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo.
Umumo ngapha hayi kwethula sibili, kwethule kakhulu. Abantu vele ubona qoqo esitolo, esitolo kuphela besiyathenga, kodwa hayi le traffic is very low. So abantu they are trying to stay indoors and bangahambihambi kakhulu sibili, kuyabonakala. So yikho kwenza ala bazama ukwenza konke ngoba umkhuhlane lo umbhubhane lo khanya akwazi ukuthi uyaphelela ngapha. So abantu sibili hayi lapha esikhona eNdiyana hayi bazama ukuhamba umthetho, you know, ngoba akukakhanya ukuthi kuya ngapha njengoba kulokhu kuqansa kusiyale. So sonke nje singena ezindlini sivale, nxa ukuwaphuma busemsebenzini obuye uhlukhiphe izigqoko ungene ishawa lezo lazo ziwatshwe konke kusanitize vele ungakabambi lutho. Yeah. Nxa usemsebenzini ufake njengathi lokhu esasebenza ufake imask, ube lama-sanitizer, ukline lapho osebenza khona, uzame nje zonke indlela zokuzivikela. Nanxa ungaya esitolo uhambe ufake ama-glove usanitize amakhathi lawana ulawuze uzama sizama ngayo yonke indlela ba.
Konke kuyatholakala yini ezitolo oyabe ukufuna kumbe kukhona okusilela nje lo ungasitshela ukuthi kuyini okusilela?
Izinto ezisilelayo ezitolo lo ama sanitizer ezimbodlela zama sanitizer lezi hayi kazibonwa lelo ama paper towels ubona go lapho kukhona kuya reshini ukuthi umuntu athole 1-1 konke nje lokudla inyama lani okudla nje okusessential awusavunyela ukuthi udobhe ngakunenge usidobha lawe kube kunye kube kubili awusakuya konke lamanzi awuvunyela ukuthi umuntu athathe kube kunenge kuyabe kubhale ukuthi ungazowathatha kube kunenge chiyela abanye lawo. So abantu vele sasukujayele khonokho.
Umongameli Trump uthi ilizwe lingavulwa ngasiphi isikhathi kungakhangelelwanga ukuthi abezempilakahle iziphathamandla zogatsha lwakhe ezibona ngokhuhlane lo we-coronavirus zingakethuli imbono yazo, ubona kusenzakala yini lo?
Okokuvula kwelizwe yena umongameli wayekhangelele u-3 April kodwa ngokukwenzakala la ngokukhanya kwezinto umoma on the ground lokho kuqansa kusiya phezulu vele ngendlela engakhangelelwanga kusobala ukuthi uzamela landela abezempilakahle akade lokho besithi hayi into leyo izathatha isikhathanyana. njani. Kota yena wayefuna nje ukuthi ngo-30 kusiyafika uMay ilizwe selihamba. Kota akukhanya ukuthi kuza kuba njalo ngoba kathesi we're reaching sesize sedlule Italy yona ngokwayo. Sesiyaphosa sedlule amazwe wonke amawe Europe. So sesiphakathi laphakathi kwenzi ukuthi akungcono alandele abezempila kahle.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. Besilivusa ngengoma zomdumo wamakhosi ireggae. Liviki siqala usuku lwenu ngengoma zepantsula. Leyo ke bekuyingoma kaSox leJabere. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela emthethwandaba umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende ngekungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bayifunde. kuqhamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathi ntambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo ukuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukusizwa lingalalela indaba zethu kukhasi lethu lebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.